kudlalela Gibson ufuna ukutshela ukuthi udlalela into engabakhona noma ngathi njengoba sihlala sikhuluma nje ingane amaphathana la amanyana la ama-opposition abesezodlalela bebodwa bona bodwa kodwa kunabe la manye amaphathi bangaba nodlalela udlalela lubakhona Gibson kwesinye isikhathi nakuthi izinto ngoba kushiya ngokuthi umuntu wakhona uhambe njani endaweni eyenzakalayo njengokuthi kathe simasikhangelayo sokuthi endaweni zokhetha abanye abantu bayashiya kwezindawo kube nokuprovokana ukuwaprovokana kwabantu kusuka lodlakeli abantu kuyatholakala kushiya ngokuthi abantu bona ubukhokheli bona bubamba njani izinto ezinjengalezo nokuthi bathiba njani abantu entweni ezikuthi bengenza into zodlakela udlakela kuthi kani ukwasho ukuthi benziwa abantu bezanupf ukuthi hayi udlakela benziwa yani even opposition bayenza udlakela olumahanisayo udlakela ukugcwela indawo yonke lezi hayi so into yokuthi kubenziwa abantu bezanupf kuphela abantu ama-parties wonke enje ikakhulu kuyayo opposition nale esikhuluma ngayo ilo dlakelo lilo lwakhona olwenzakala ngaphakathi kwabo kungashi lokuthi babe kwenza lisenzela amanye amaphathi wathi mina ngingaze behlangana namanye amaphathi lapho kule-province
ye kodwa-ke nxa sikhangela sibili sijula babagawule siyabona ukuthi abantu bacabangela ukuthi ve abantu bezanu p f yibo abamemethekisa udlakela lonke lolu kuyini okwezithi abantu bethu ngabantu bezanu
hayi ukuthi nje abantu laba bafuna ukuthi ngaso kuthiwa uphetho soludlulile lethi thina sikhuluma sikulodlakela ukuphetha luhambaa kuhle bazame ukuthi babe lento eyibambekayo futhi sebasala beyibambile but mina ngitele kithi mina kathe sikhuluma sindisemadebeleland region na angaze ngizokuthi kulo muntu ochayiwe laphana kulo muntu othiwe kathe sikunabo abantu bazitantathela bazibhodela bazenzela intando yabo bayenza umsebenzi wabo bekhululekile ukudlakela lokhu sikuzwa njengokukhuluma njethi kuthi endaweni enje kwenzakale khona kodwa kwenzakaleni esasindeleni sijule kakhulu amapholisa ayenza umsebenzi wabo akucubungula ukuthi ati ubani oyenza kuyini okwenzakale kwaze kwayenzakala udlakela nololo ngoba abanye abantu kuthithiba okunye omumo lo umumo owenziwa ngabomu ukuthi at the end of the day abantu bakhuluma ngokuthi izanupf yenza udlakela izanupf yenza udlakela mina angiyala ukuthi udlakelelo ngabakhona kodwa lubamilwa yini udlakela nololo yibo kuyasho kudingisisa amapholisa abe yiwacubungulayo indawo ezinjengazo nezizodlakela.